kanti kunani ukuthi bamgedele umongameli babone ukuthi kono kwakwenzileyo kuzasiphathisa yini lengesizwe kumba kuzokusiphathisa ukuthi bakhulume ngokuthi kwenziwe ikhabhinethi lishafu eqalisa ukuthi basole hhathi mina ngibona ngani okwenziwe ngumongameli lami mbembona ngendlela efaneleyo mbembona kukhona okunye okusokuqondisiwe ngomumo nalo wenziweyo ngoba mbembona kwesikhathini esedlulileyo kulezi izinto kade mbona kwezinye ingatsha lapha bese ngibona ukuthi umongameli lapha nxa esizayenza irishafu but sibone okunye sokuphuma ekade sikukhangelele kuphumile okunye kwakhona asoze ngiqambe ngamabizi ukuthi laphana lalaphana but kodwa okunye kwakhona kuphumile asibekezeleni-ke sibone ukuthi iintabi lezi ezibotshiweyo zizadonisa njani omama labobaba laba bazadonisa njani ngoba yiwo phela abantu abancedisa umongameli nguye okwaziyo njalo kwesinye isikhathi umongameli kumele ethi abe lomumo wokuthi abanye abantu abangasebenziyo even kwafana kucabhinethi akhiphe lahlele kathani adinga abanye abantu afake umuntu ongasebenziyo akhitshwe ayephumula njengalokhu kathe sowakhipha labanye abantu abanjeabomfumile walahlela kathani yiyo isikhathi esikwenza njalo ekakhulu abantu abangasebenziyo amanye amazila amele khitshwe lahlele kathani so kathe singibona ngani asibekezeleni sibona ukuthi umongameli lokhu akwenzileyo kuzasiphathisa yini
kodwa ngokuqhelisa ikhabhinethi yakhe ungathi kulokuhlakanipha yini ngoba uhulumende uvele uhlala ekhala ngokuswela imali
uhulumende ngabe ekhala ngokuthi kalamali kodwa ke umsebenzi umele uyenziwe umsebenzi owenziwayo ungaba mkhulu uyayilethe naleyo mali esikala ngayo esinalayo sikunanzelele ukuthi ukungezelela khonokwana kwama-portfolio kungancedisa futhi ukuthi ezinye indawo lapho esilahlekelwa khona zimali ezingabuyiyo kuthathi zibe khona izimali zenezo mhlawumbe lokuqinisa umsebenzi wethu ukuthi uhambe asiwukhangeleni ngendlela zonke singakhangeli kuphela kuphela ukuthi hhayi ikhabhinethi noma engazibe encane kodwa kumele sikubhekisele khona ukuthi incane lanxa umsebenzi omkhulu umsebenzi nxa umkhulu awube mkhulu kunikwa abanye umsebenzi uhambe